sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Levuka njani mtwakazi omuhle olamukela emweni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 5 kuNhlolanja 2018 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
singena amalokitshi ngamalokitshi sikwenza lokho. Khuluma nje liviki edlulileyo kungenwe luveze kwangena ePhumula, wangena eLobhengula, wangena eCountry Park.
Uhlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho oluzayo lugqitshwa kuliviki ngolwesine abenhlanganiso ezizimeleyo labeZimbabwe Electoral Commission bekhuthaza uZulu ukuthi ayebhalisa ngobunengi.
Kutshengisa sobala ukuthi yena ngokwakhe umnumzana uTsvangirai wehluleka ukuthi aphathe indaba ye-succession ku-MDCT.
Imikenke yokudabuka phakathi kwe-MDCT iya iqhela. Nanku abasekeli bomkhokheli waleli bandla u-Elias Mutsuri loNelson Chamisa sebelwisana kakubi. Umkhuhlane wekensa ubulala abantu abaningi kakhulu eZimbabwe. Qhubeka uthiye indlebe uzwe ukuthi ungazivikela njani. Ezekuseni ngokugcweleyo. Uhlelo lokubhalisela ukuvota lufika komlindi yacina kuliviki ngolwesine. Abenhlanganiso ezizimeleyo labeZimbabwe Electoral Commission bakhuthaza abangakabhalisi ukuthi baphuthume kungakavalwa ukuze benelise ukuvota. Abantu asebebhalisile bedlula kancane izigidi ezinhlanu i-5.1 million. Inhlanganiso ezizimeleyo eziphatheke emkhankasweni wokuhuga uZulu ukuthi abhalise zigoqela iChristian Alliance yona ehamba ingena emacaweni atshiyeneyo leziphathamandla zeZEC. Sixoxele umqondisi walenhlanganiso umnumzana uSenisifanda.
Besingene labantu bezek sisebenzisa elinye ibandla elilodwa eliphakathi kwedolobho ukwenzela ukuthi abazalwane bebuye bezoregister khonaphana. Ngoba siyananzelela ukuthi isikhathi esiningi ngamasonto kuba lula nxa sikhuthaza abafundisi ukuthi bebe yibo abaletha abantu babo ukuze bezoregister ukuvota. Ngithokozelela ukuthi lokhu saqalisayo inani lokhu likhwela lisiya phezulu. Ngakho siyathemba ukuthi uhlelo luzaqhubekela phambili. Lokhu sincedisana labafundisi ukuthi sinanzelele njalo sikhuthaze abazalwane ukuthi ilinto yinto eqakathekileyo yokuthi umuntu igama lakhe liyirejista ukuthi abe nelungelo lokuyavota.
Iwaphi amasonto eselifinyelelekiwo njalo nxa lithe lafika bathumayela abafundisi lisuke liphiwe yini ithuba, baphiwa ithuba yini bona bezeke ukuthi labo bakhulume?
Maningi amabandla ngathi singeza qamba siwaqede amabandla amaningi liyani viki sasile FM sangena namhla besise Harvest House, siyangena kubo Methodist, sangena kubo London, sangena ngathi kuwonke nje amabandla ayihlukeneyo ngobuhlobo bayo. Besingene la kumakhatholika sikhulumisana labo. Into esiyenzayo ukuthi siyakhetha ibandla elilodwa kube yikho lapha abezekha abafaka khona imitshina yabo. Kwamanye amabandla singena ke labantu abafundisayo ukuqakatheka kokuthi umuntu igama lakhe libe khona lokurejista. Yibo abahamba labantu bezeki. Besingena amalokitshi ngamalokitshi sikwenza lokho. Khuluma nje liviki edlulileyo kungenwe luveze kwangena ePhumula, wangena eLobhengula, wangena eCountry Park. Besebenza nalezinye izihlanganiso kubuthaniswa abantu. Kwangenwa ke eMpophoma langapha okuhlala khona abantu abalutshwana ukuthi ama-low density. Besikhona eMajamhlophe eSelbourne Park. Sangena kubo site sibuthanisa abantu, sincedisana lamabandla abe phakathi kwalezo sigaba ukwenzela ukuthi abantu bekwanise ukuya register. Iviki ledlulileyo besisebenzisa i-AFM eseselbourne Park ibe yiyo indawo lapha sikuthanisela khona wonke umuntu ukuthi ahambise abantu bakhe khona ngale. Besisebenza silezi mota ezifika ithumi amakhombi, sisebenzelana labantu laba amakhombi ukuthi sithwala abantu sibahambise lapho okurejistwa khona.
Umnumzana uSenisifanda isicukuthwane seChristian Alliance. iZimbabwe Electoral Commission yona isisole udlakela oluqhamuke eHarare ngolwesine isithi ubudlwangudlwangu obunje buphazamisa imizamo yokuqhuba ukhetho olukhululekileyo. Womgcinisihlalo walikomishini uJustice Priscilla Chikumba uthi abayabe bethe bahlukuluzwa ngesizathu zombusazwe kumele bayemangala emapholiseni kumbe kukomishini yezamalungelo. Uxwayise njalo amabandla ezombusazwe ukuthi achiyane lodlakela. La ngamazwi athakazelelwe ngabaningi abagoqela ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Evilela Ncube.
Uqalise kuhle umsebenzi wakhe awuphiwe isisekelo sombuso esithi kumele kube lokhetho olukhululekileyo olungela bandlululo olungeladlakela. Ngakho-ke inkulumo yakhe le iqondile ngqo, upha abantu isibindi ukuthi ungumuntu ozamela lokho okufunwa isisekelo sombuso lemithetho yelizwe yokhetho olukhululekileyo.
Ithi njalo iZEC abayabe bethe bahlukuluzwa kumbe batshaywa ngendaba zombusazwe kumele bayemangala emapholiseni lakugatsha lweZimbabwe Human Rights Commission ugatsha lwamalungelo. UZulu sewathemba yini amapholisa? Mpela sizabona esiza phambili nxa ethe wahlukuluzwa, ngoba esikhathini esedlule amapholisa ebesaziwa nje njengogatsha lweZANU-PF.
UZulu kakabi lethemba emapholiseni, kusesekhatshana ukuthi kwenzeke lokho ngokuba sisasuka endulo kaMgabe ilokhe ifresh ebantwini. Kanti-ke ibandla leZANU-PF lelo phele bekuthiwa balisekela bengamapholisa lokhe likhona esihlalweni. Akuvele kuzange kwenzeka kusuka ngo-1980 ukuthi amapholisa abe yilokho esithi phecelezi i-professional police force. Oyakhona ufike wamukele kungakhathalekile ukuthi vela kuyiphi iphathi, bakusekele bakwenzele lokho okufunayo, bathathe isikhalazo sakho njengamapholisa wonke senze emhlabeni. Kulapho-ke udaba lwe-political violence oluzaba lenkinga khona, ukuthi amapholisa azama ngomthetho yini njengalokhu kuthenjiswa iZEC. Sidinga ukuthi bona ngokwabo bakhulume njengalokhu iZEC ikhuluma, bathi bazabopha noma ngubani nxa ngabe senze udlakela, kungakhathalekile ukuthi ngowezanu-PF noma ngowe-opposition. Sikubone bekwenza khona lokho, bekwenza mathuba ezindaweni lapho kade bekhona. Sifuna ukubona iZANU-PF idlula njengayo yonke umuntu isazisa amapholisa ukuthi izaba lo mhlangano engasuki nje izenzele, kodwa amapholisa efimbele amanye amaqembu. So akusekhathani ukuthi abantu bathembe ukuthi amapholisa azabiphatha ngendlela efanele udaba lolu.
Zona izikliwi ezivame ukumemethekisa udlakela ubona zisiba le ndaba lo mbiko weZEC lo yini Ncube?
iZEC kayinamandla, ikhulumile nje kunjengokuthi kukhulume umakhelwane ezintweni zangekhaya. Bona balandela lokho kweZANU-PF. Nxa ngabe umuntu ongakhuluma ukuthi kafuni i-violence, akafuni idlakela lungabi khona udlakela, ngupresident u-Emmerson Mnangagwa. Nguye phela u-head of state, u-head of government kuleli lizwe. Nguye olamandla wokuthi nxa ekhulumile abezanu-PF balandele khona lokho. Lapho e-opposition bonke ama-president e-opposition sengakhonjiswanga kuzanu-PF kuphela. Lapho kwamele bakhuze abangaphansi kwabo ukuthi udlakela kalufunakali. Hamba uyo-campaigna udliwe, ungadliwa uvume. Owinileyo la ahambe ngendlela efaneleyo ngemva kwalokho. Kumele size sifike lapho njengesizwe, owinayo siyamcongratulata, oluzayo laye sithi hayi uzamile jaha lakithi kube kuhle abantu bakhethelwe. Asihambeni size sifike khona lapho, lokho kuzathatha ukuholo obukhulu kulabo abayibo abalida ama-political parties wonke across the board, ungakhathali ukuthi izani kube yi-NDC kumbe yini.
UMnumzana Evilela Ncube uhlaziya ezombusazwe. Lanxa ikomishini yezokhetho isola udlakela kanye lokwethuselwa kwabantu ababhalisela ukuvota, abasekeli bezanu-PF enyakatho yeGwanda babikwa beqhubeka ngokubhala inombolo ezitholakala kumaphetshana aphiwa asebebhalisile. Inkokheli zomdabu lezombusazwe yizo eziveze lokhu emkhosini oqhutshelwe eStanmore inhlanganiso yeHabakuk Trust ngempela viki. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Bekhuluma kulombuthano osobhuku lamakansila ebandla le-MDCT, bathe lanxa nje ikomishini yezokhetho isita kukhe emthethweni ukuthi uZulu athathelwe amaphetshana afakaza ukubhalisa kwakhe. Laba benza lokhu kababotshwa. Usenator weGwanda uMnumzana Bhekilifa Sibanda uthi kuyadanisa ukuthi iZimbabwe Electoral Commission ikhuluma kuphela kungela amanyathelo athathwayo.
Abantu kababotshwa, for example, mina sengisubmithe amabizo amathathu angikaboni action, so ngiyazibuza ukuthi what's the point ukusubmitha more names esikufunayo action.
Umgcini sihlalo weZEC uJustice Priscilla Jigumba wethule umbiko izolo esola ukwethuselwa kwabantu lokhu kanye lodlakela lwezombusazwe esithi zephulamthetho kumele zijeziswe. Uthi Gumba ukhuthaze uZulu oyabethe wahlukuluzwa uthi ayemangala emapholiseni lakukomishini ebona ngokulondolozwa kwamalungelo oluntu iZimbabwe Human Rights Commission. Usobhuku Elliot Sibanda weshake phansi kwenduna uMasuku uthi abezombusazwe bedusela izakhamizi.
Akade mbacasisele ukuthi lolu hlelo lokulethisa lokhu akusela muntu ofanele ethuse kuwo.
Omunye njalo usobhuku Concern Dube oyelumene uthi sebekhuthaza abantu ukuthi bengesabi ukubhalisa ngoba kulilungelo labo ukuthi bavote njalo bazavota nsitha kungela obonayo ukuthi bavotela bani.
Amayuthi angana kuthathela khatshana kodwa siyalisa ezigabeni zethu ukuthi bafundise bakuzwisise ukuthi okwakhathesi akula muntu oncindezelwayo ukhululekile ukuthi ahambe ayirejista ngoba ukurejista kulilungelo lakhe.
Ukansila kaWard 5 eNyandeni uMnumzana Adam Bebe yena uthi izakhamizi esigabeni sakhe ziyethuselwa ngamalungu ebandla leZANU-PF ngodaba lokuvota.
Bebelokwethuselwa ngendlela eziningi, abanye besithi kulabantu abathatha ama-serial number umthetho urejista umuntu afuna i-serial number. Ngabakhuthazeka abaningi ukuthi hayi abantu abaphambanisayo ngohlelo lukahulumente ivoti lilungelo lakho.
Ngaphandle kokwethuselwa kwezakhamizi ezinye isizathu esenza abanye bengabhalisi nesokungabi lezithupha kuthi ukhansila wemzinuni uLimkani Nyoni.
Bakhona abanye kade becina sebethathiswa ama-fingerprints bagcine sebengani sebekukhalala, baningi abantu kade belosifiso sokurejista but bagcine bengayenelisanga ngenxa yokuswelana indaba yezithupha. Kusho ukuthi umkhankaso we-BVR ngayo umkhankaso oyenzakale ekuthathiseni kwezithupha, izithupha zihambe phambili ngayo kuthiwa abantu abaningi barejistile.
Umqondisi we-Abakuk Trust uMnumzana Dumisani Nkomo ujele iStudio 7 ukuthi udaba lokwethuselwa kwezakhamizi solufikile endlebeni zabo njalo ukuthi bazakhulumisana leZEC ukuze kujeziswe labo abaphazamisa uhlelo lokubhalisela ukuvota. Emkhosini okhutshwe ngomgqibelo lo abake badlalela iqembu le-Highlanders banikelane leqembu le-Ward 6. Umdlalo lo uphele zingutshiki lobhanga 2-2 kodwa i-Highlanders yasinqoba nge-5-4 ngemva kwembeko yokuzehlukanisa ama-penalty shootouts. Umhlabeleli odume ngokukokotsha uClement Magwaza kanye leqembu leVictus yanqoba bahuge uZulu wabuya ngobuningi kulo kuthano. Njalo bedlula amathuma esithupha 64 ababhalisele ukuvota. Ngingu-Albert Ncube oyendaba ze-Studio 7 eStanmore eGwanda.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimsiqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Vathi kazibhongi sibaya sinye. Lokho ikoxathu osukusenzakala kuMDCT nanku sokulokulwisana phakathi kwabasekeli bakaMnumzana Morgan Tsvangirai ababili, uMnumzana Elias Mutsuri loMnumzana Nelson Chamisa bebanga isikhundla somholi wabo yena ogulayo olaliswe esibhedlela kwele South Africa. Ukulisana obe kusobala kuZulu bekuphakathi kukaChamisa loNkosazana Thokozani Khupe ongomunye njalo wabasekeli bakaTsvangirai. Kodwa okwenzakale emhlanganweni we-MDC Alliance eChitungwiza izolo kuveze sobala ukudlephana osokukhona phakathi kukaMudzuli loChamisa. I-Studio 7 iyakuveza ukuthi uMudzuli walile ukukhuluma emhlanganweni lo esesaba ukuhozwa ngabantu athi bebethunywe nguChamisa. UMudzuli nguye osaphethe isikhundla sikaMnumzana Tsvangirai njalo ubemele ekhulume njengomkhokheli webandla. Kodwa kugcine kukhuluma uChamisa kuphela. Ababili laba bakhethwe nguTsvangirai ngo-2016 engakhulumisananga lo bevele engumsekeli wakhe uMakhuphe. Ingcweti kwezombuso welizwe uMnumzana Mqondobanzi Magonya uthi lilakho ukudabuka phakathi lelibandla lomanyano we-MDC Alliance uphelele eboyeni njengesithukuthuku zenja.
Kutshengisa sobala ukuthi yena ngokwakhe uMnumzana uTsvangirai wehluleka ukuthi aphathe indaba ye-succession ku-MDCT. Ngabe kuthiwa uTsvangirai njengomuntu obebona ukuthi yena kasenelisa ukuthi aphathe, ngabe kuthiwa ngumuntu owehlayo esikhundleni wanika uMakhuphe uThokozani njengoba ungadinga uvayisi wakhe phela? Iproblemu esikhona ukuthi kabafuni ukuthi kube ngumuntu wesintwini ongakhokhela ibandleli ingabusa. Yikho ubona leta uChamisa bezoletha ngapha loMnumzane uMzuli ukwenzela ukuthi benyathele uMakhuphe engakhweli ukuthi abe ngiye zakhokhela ibandla elingaba lethuba lokubusa izolo noba nje lelo thuba lingasekho. So umbango lokhona phakathi kwamadoda wona lamabili lomamali othuliwe singakamuzwa kathesa uMakhuphe kusobala ukuthi kungenzeka ukuthi kuyiwa ekhethweni i-MDC ibisidabukele kathathu njalo.
Ubaba uTsvangirai siyazi ukubana usesibhedlela ubulawa ngumkhuhlane wemvukuzane, alubana ethe wasila waqhubeka ekhokhela ibandla le-MDCT, ubona esenelisa na ukulileta ndawo onye njengayizolo lo manyano MDC Alliance lo usenelisa ukuqhubekela phambili?
Kangiboni ukuthi uMnumzana uTsvangirai loba engaphenduka engasila sibili, ngoba ngifisela ukuthi asile mina ngokwami. Nxa engasile uTsvangirai aphenduke azokwenza nje umsebenzi wakhe engu-president we-Alliance yabo leyi, angibona ngani zekelanga kwakhe ithuba lakhe ledlula izolo. Kangiboni ukuthi kungaba lesizathu sokuthi uTsvangirai angabahlanganisa abantu laba ndawonye. Uyabona umbango okhona phakathi kukaMdzuli laye ofaka uChamisa kusobala ukuthi lanxa uTsvangirai engaphenduka akezukunelisa ukuthi ibandla lakhe aligcinele indawonye ngendlela elaliyilo lona ngesikhathi yena engumongameli walo esekelwa nguMakhuphe uThokozani. Angeke kwenzeke lokho.
UMnumzana Mqondobanzi Magonya ucubungula ezombusazwe. Ibandla le-National People's Party selilwandule imbiko ethi umkhokheli walo unkosikazi Joyce Mujuru uphakathi kokukhulumisana lamalunga e-ZANU-PF akucelele G40 agoqela unkosikazi Grace Mgabe, uMnumzana Jonathan Moyo loPatrick Juwawo ngenjongo yokubumba umanyano phambilini kokhetho. Imbiko le yethule liphephandaba likahulumende eleSunday Mail izolo. Kodwa ibandla likaMjuru lithi lawa ngamanga aluhlaza. Lanxa izulu selike lana endaweni ezijeneyo kuwona la amalanga, izakhamizi zeMathebeleland leMidlands zithi izilimo emasimini kazisoze zivuke ngoba sezichile sezingamahlanga. Ngalokho inengi lithi abenhlanganiso ezinceda abalambayo lohulumende kumele bangenele badingele uzulu ukudla ngoba kuzindlala zodwa lonyaka. Kubika uEzra Chisasbanda.
Ngemva kwezulu likazomcolo ngomnyaka ophelileyo, iningi lezakhamuzi zithokoze kakhulu zathola isivuno esihle okwamagama. Kodwa lonyaka kunjalo, isimo siguqukile, kukhanya kuzaba lendlala esabekayo. UMnumzana Hloniphani Dube isakhamuzi sakwaSikhobokhobo eNkayi Momunye obakhala ngendlala lonyaka.
Akuyafiwa
inkayonke
inkayonke vela kodwa zulu indlala yodwa vele ukuthi singezana kodwa plan afandise omlisa bebona ukuthi bayabona ukweza ngoba abantu bangafa ngendlala nje.
Akuse bantu belikaye bodwa abakhalayo. Elupane labo bathi kube njalo sebephelele ukuthi benzeni nezulu elinganiyo. Phansi khona le emzola sihlangane lomoyo emasimini ezama ugeba umgodi wamanzi ekhala ngezilimo zakhe eseziswabile.
Kulonyaka kula lithu izwi lalinanga abalimanga abantu lanqalingana okwakhathesi akusala ncedo olukhulu ngoba sakusekazilimo eziningi ongazifaka.
Sisuke lapho salubhekisa efilaphusi sithi mhlawumbe isimo singcono khona ngale sathola kuyafanana abantu bakhala ngezulu elinganiyo.
Hayi indlala kunzima izulu alikho ngayo lonyaka kunzima
indawo yonke kukhanya komile emajawundeni egwanda labo bathi abazi ukuthi baza kwenzani njengoba la izilimo sezichile. Umnumzana Mpiyezwe Ncube ukhala labanengi
emachecheni la yachisa akulazulu khona izilimo njengoba uzikhanyile akusela ziwomile ziwomile kumaqha akulazulu kodwa amanzi akhona nyala ngenxa yokuthi wana umnyaka ophelileyo.
Kusobala uZulu weningizimu yezibabho ebhekane nendlala enkulu lonyaka ngemva kokuba izilimo zabo sezitshile ngokuswelakala kwezulu like lathontathonta kancane ensukwini esisanda kwedlula kodwa izilimo sezitshile ngeke zisavuka. Kukhanya amangoye ngalala eziko ngaphandle izekamizi zalomhlubulo zingathola usizo oluvela enhlanganisweni eziphathisayo ngezikhathi lezi izihlobo labangane esemazweni kumbe uhulumende ngokwakhe. Imele Studio 7, ikamera mungu Ezra Chisa Spanda.
Umkhuhlane wemvukuzane ubulala abantu abayizigidi eziyisishiyagalolunye i-9 million emhlabeni jikelele ngomnyaka. EZimbabwe khona ubikwa ubulala bedlula inkulungwane ezine. Ekunanzeni ilanga le-World Cancer Day izolo, odokotela bakhuthaze uZulu ukuthi ayehlolwa ngoba uselapheka lomkhuhlane nxa uthe watholakala usaqalisa. Omunye wabodokotela laba ngumnumzana Joshua Spanda.
Umkhuhlane lo owe-cancer usugcwala kakhulu eZimbabwe. Akhona ama reason kumbe engathi mina imbangela yalokho eyenza ukuthi sibone ungathi simemethe kakhulu. Into yakuqala ukuthi sekungathi abantu sebekwazi ukuthi fanele becheckwe esikhathini sakudala kube kuthiwa imvukuzane nje kuphelele lapho ungabizwa ngecancer kodwa ngokuya kwesikhathi abantu sebele awareness ukuthi zikhona izifo ezinjengalezo. So kuya ngokuya ngokuthi uZulu naye uyaziveza ezibhedlela kusine sekuba nesiqiniseko sokuthi unecancer njengalokho sina kusenzela ukuthi isibalo secancer kupopulation nakusociety sibukeka ngathi sikhulu. Into yesibili ukuthi kunesifo esengculazi esinjenge HIV esiyenza ukuthi kuvele ezinye icancer ezingavamanga ukuthi zivele ezibuya zixubane lokuba weak kwamasosha omzimba. Ngalokho kuyenza ukuthi icancer ibukeke ngathi sigcwale kakhulu. Lokutshintsha kokudla nje lemikhakha yokuziphiliza kwabantu sokwenza ukuthi i-cancer imemetheke kakhulu. Because of that sithola ukuthi isifo se-cancer sithola sesikhanya sesigcwele kakhulu okudlula emandulo.
Sisakhula besisizwa kuthiwa i-cancer ihlasela mhlawumbe umuntu osekhulile oseleminyaka edlula o-40 o-50 khonapho. Kusanjalo yini?
Lokho azange kutshintshe baba unkomo kodwa into esiye yabakhona ukuthi isisiba khona nebantwini abancane kodwa le ibivele iyimikhakha yekhensa ehlasela abantu abadala isesekhona nayo. Iminingi imikhakha yalawa amakhensa avela ziveze ebantwini abadala abadlula 40 years. Bese kuthi-ke njengokusho kwami ngaphambilini sekuya kwaba nokutshintsha kwendlela yokuphila nobudla esikudlayo okuhuga izifo zekhensa nemithi nje esiyithola sihlangana nayo namagcobo asetshenziswayo imikhakha eminingi yokushisa kwelanga izinto ezinjalo nje nezifo ezinjenge enkezi ezibulala amasosha omzimba ziyenza ukuthi umuntu acine sebanjwa ikhensa emncane kunemikhakha eminingi yamakhensa ehlasela abantu abancane ngoba isimo sabo sokuzivikela sesehlile kakhulu
asikhangele imvukuzane ehlasela ivele kubomama lehlasela umlomo wesibeletho mbona izo ezihamba phambili kubulaleni abantu abangomama kuyini ongabaxwayisa ngakho
ngizokhala ngemvukuzane iyevele ebizwa ngokuthiwe i-breast cancer imbangela yayo eyiyo eveza ukuthi singayigwema njani isekutheni iya ngokuhamba ngomdeni eyakhala esibili bese kusiba ikusebenzisa kwemikhakha yamaphilisi nemithi enama-hormone kube ngathi elemitshana eyenziwa izitho zomzimba bese kusiba ukuthi le mithi le ingeni singamaphilisi lezi suku bese kusiba lezinto okuthiwa i-hormone replacement therapy uthole ukuthi umuntu nxa esemkhulu esefuna ukuzivuselela ubuncane bakhe ubusha bakhe ebese sidla namaphilisi uthole ukuthi ziyenza ukuthi i-breast cancer ibe isivela lula ngokushesha uma ngabe umuntu kazange checke kahle kumbe alandelwe ngudokotela kahle okwesibili okungabe kuyimbangela esifo se-breast cancer sikhanye sesisiba siningi kakhulu ukuthi abantu sebesiya ngokuthi uma ngabe kulolutho abalufila iqhutshana nje lifulakala phakathi abalizwayo phakathi kwebele labo bengafila iqhubu nje elincane besheshe besibhedlela bethi uma befika esibhedlela bese bexolongwa ke kakhulu bedingisiswe beexamenwe behlolisiswe kube sekwenziwa nama-test akhona ibisibanjwa lokhu kwenza ukuthi kube sekusiba ngathi kubukeka ngathi isifo se-breast cancer esesisiningi kuya ukuthi sishesha abantu behambe esibhedlela beyedinga usizo bese beluthola ngemva kokusho lokho into engingabaxwayisa ukuthi besheshe beyesibhedlela umuntu angazizwe le qhubu nje elincane noma elingakanani ebeleni esheshe esibhedlela lokuthi umuntu avamise ukuthi azihlole yena mhlambe amalanga wonke nangabe uyageza nje azihlole ebeleni ma ngabe efila mhlambe ezwa ngathi kuneqhutshana elikhona ebese siya kudokotela udokotela abe nesiqiniseko sokuthi ngempela iqhubu elidlulayo noma isifo sebele bese kuthi leso esinye isifo esinye sesibili i-cancer othe wena i-cancer yomlomo wesibeletho ebizwa kuthiwa i-cervix cancer i-cervix cancer nayo abantu sebezithupha kakhulu ukuthi be-checkwe vele umuntu angafika kubo ma 25 years 30 years kufanele ukuthi every year ahlolwe ma ngabe u-right odokotela bazokutshela ngohlelo lokuthi mhlawumbe uzeza ngemva kweminyaka emithathu u-checkwe ngokunjalo
abantu abangobaba bona-ke siyazi labo balazo imvukuzane eziba sasela kakhulu
ikhona into okuthiwa i-prostate cancer kunenyama ekuthiwa i-prostate esebenza ebudodeni ethi ngokukhula komuntu nayo ikhule xa umuntu esedlula ama-50 years iqala ukukhula kwenzeka ukuthi nayo icine siphuma endleleni sisiba yi-cancer so into ebalulekileyo lapho kumbe eqakathekileyo ukuthi umuntu ehlale e-checkwa njalo nje ehlolwa wo-doctor bemcheck-a ukuthi ngabe i-prostate yakhe i-right naku ukuthi mhlawumbe akahloli i-prostate ahlolise nje abe ngumuntu osheshe siya kudoktor ahlolwe ukuthi umzimba wakho right laba ababhemayo bacheck ukuthi amaphapho aba right anama amakhensa nokuthi beye ukuthi bavimbe izinto eziveza amakhensa ezinje ezokubhema nezinto ezinjengabo colonoscopy ukuthi ufake ikamera kumbe umabona kudele ikamera ifakwe ngaphakathi esiswini sibuke isisu ukuthi isisu siright noma siko right so kubo baba singabaxwayisa nje sithi beqaphele isifo esinjenge sifo se-prostate cancer beqaphele futhi ukuthi bayahlala njalo lonje behlolwa ngudokotela ukwenzela ukuthi izifo lezi ze-cancer ezivela late udokotela shesha zibambe zisakhona ukuthi zilapheke njalo i-cancer isuswe emzimbeni
lo ngudokotela Joshua Spanda esixoxela eseJohannesburg kwele South Africa Kwezemidlalo lamhlanje iqembu le-Highlanders selilomgcinisa ihlalo lonobhala jikelele abatsha ngemva kokhetho olwenziwe izolo. Womgcinisa ihlalo ngu-Kenneth Mhlophe ukuthi unobhala jikelele ngu-Israel Moyo. Ababili laba bathembise ukusebenza gadalala ukuvuselela iqembu. Hayi ke sesihambile isikhathi isihlobo zizame ezithandekayo sesifike goma komlindo uyacina emaphethelweni phela ziyaphela ezekuseni kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili Uhlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho oluzayo luqitshwa kule viki ngolwesine. Abenhlanganiso ezizimeleyo labeZimbabwe Electoral Commission bekhuthaza ukuthi uZulu ukuthi ayebhalisa ngobunengi. Imikenke yokudabuka phakathi kwe-MDCT iya iqhela. Nanku abasekeli bomkhokheli waleli bandla u-Elias Muzuri lo Nelson Chamisa sebedlephana kakubi. Kwanele okwamanje litshone kuhle izihlobo esithandekayo olivalelisayo nguntungamilinkomo. Asidibaneni kuhlelo lwantambama.